Angiboni ukuthi umkhuhlane we-corona uyavalela abantu ukuthi bebe lamanye ama-freedoms, especially isikhathele ama-freedom of speech. Injalo futhi even i-freedom of movement. Yes, siyakwazi ukuthi abantu abavunyelwe ukuthi behambe endaweni ezikhatshana, but sibonile ngesikhathi se-COVID ukuthi abantu bebetshaywa ukuthi baye emagrosa, bebetshaywa ukuthi bangene town, into zonke ezinjalo. Ungananzela from March up to now, kulabantu abaningi kakhulu abatshaywa ngamapolisa, kobulawayo kuphela I think kulabantu abafika ababili ababulawa ngamapolisa, esilobela kulomuntu owabulawa ngamapolisa. Kulabantu abalinyaza kakhulu, abanye baqanyula izandla, abanye balimala betshaywa ngamapolisa. So lawo ma-freedoms mnangagwa akhuluma ngawo, amboni ukuthi alani le-COVID, because ama-journalist abothwa i-COVID ikhona noma ingekho, abantu bayatshaywa i-COVID ikhona noma ingekho, amabandla aphikisayo ka-enjoy ama-freedoms la akhuluma yena mnangagwa, i-COVID ingekho loba ikhona. So mbona ngani nje uhulumende weZimbabwe ekhokhelwa nguyiwa umnangagwa bazama ukusebenzisa i-COVID, bevala ngokuthi kule-COVID kodwa bencindezela amalungelo abantu. So ayisoze itshintshe lutho ukuphela kumbe ukuhlala kwe-COVID. Okudingakala eZimbabwe ukuthi uhulumende weZimbabwe ehloniphe amalungelo abantu.
Ukwehluleka kwakhe ukukhuluma ngodaba lwenkohlakalo olubikwa luphatha umndeni wakhe lenkampani ye-Drugs International, ukubona njani?
I think nxa kufika entweni ze-corruption lezi, ubaba umongameli kuzamele kube lokuningi akwenzayo, ngoba kuyadanisa kakhulu ukuthi nxa kukhulunywa nge-corruption umntanakhe ebesekhanye ebalelwa khonapho ukuthi nguye owayezabhenefitha kakhulu entweni leyi ethenda leyi. So ukungakhulumi ngakho aphumele egcekeni ubaba uMnangagwa etshengisele ukuthi uzimisele ukulwa lesitha se-corruption lesi, kutshengisele ukuthi kakazimiseli ukuthi ekhulume nge-corruption njalo eyilwise, ngoba sakwazi wathi ngena laphana embusweni wayenza i-anti-corruption commission, abantu abaningi ababekhangelela ukuthi izaxabana kakhulu labantu ababalelwa ekweze corruption. But isikhathi esiningi i-anti-corruption is just into esetshenziswa ukulwa labantu abangani baphikisana lohulumente. So I think kuyadanisa ukuthi umongameli kazanye ebambe indaba ye-Drugs International le, ngoba indaba esihluphe kakhulu iviki elidlulileyo. Abantu babonile ukuthi inkampani kade ifuna ukuthatha imali eziningi kuhulumende ingayenzanga lutho. So njengomongameli welizwe ozimisele ukulwa le-corruption, besicabangela ukuthi uzakhuluma ngayo indaba leyo, eyibeke egcekeni ukuthi uhulumende wakhe kavumelani lakho lokho. So kuyadanisa nje umuntu usale ile mbuzo eminingi ukuthi yena wayesazi okunganani ngodaba lolo.